abathandana ngobulili obufanayo kwelebhotswana babuye ngobunengi emthethwandaba waphezulu owe-high court e-Hebron ukuzokuzwa umahluli uMichael Liburu esethula isinqumo sokuthi akuseyilocala ukuthi abantu abakhethe ukuthandana ngobulili obufanayo owesilisa ethandana lowesilisa lowesifazana ekhetha ukuthandana lowesifazana. Kuqala bekulicala kwelebhotswana ukuthi abantu bakhethe ukuthandana ngobulili obufananayo loba ungena emacansini belakho ukubotshwa bevalelwe ejele okweminyaka efika isikhombisa. Umahluli Liburu esethula isinqumo sakhe uthe isikhathi sesifikile ukuthi kunanzwe amalungelo abantu bonke kungakhathalekile ukuthi balihlekana. Uthi uhulumende angeke aqhubeke esiba lipholisa emakamelweni abantu abadala. Udaba lolu lwaphanyekwa isifundi sekolitshini ye-University of Botswana umnumzana Litsweletsi Motshidiemang owathi abathandana ngobubili obufananayo kumele bavunyelwe ungela mthetho ebanqabelayo. Igqwetha elimela uMotshidiemang kanye labanye bakhe umnumzana Thiamo Ranyantau wamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba.
Akusoze kube lobandlululo phezu kodaba lokuthi umuntu ulala lobani kusukela lamhla kusiya phambili. Isinqumo esilengqumbela phambili engithemba ukuthi sizajatshulelwa umhlaba wonke jikelele.
Kukanti isikhulumi sabathandana ngobulili obufananayo umnumzana Kane Youngman uthi bona kade bengaceli okuningi umthethwandaba kodwa ukuthi labo baphathwe njengabo bonke abantu.
Lokhu sibeka endaweni efanayo labo bonke abanye abantu. Besingacele okuningi okumangalisayo, besicela nje ukuthi lathi siphathwe ngokulinganayo njengabanye abaTswana kuphela.
Owe Zimbabwe okade semthethwandaba ukuzalalela lolu daba umnumzana Vumani Madlela uthi lolu daba olusegudwini luthindaba iZimbabwe abaseBotswana abathandana ngobulili obufanayo.
Bakhona abakithi uthola ukuthi ngama-homosexuals kade besesaba ukuthi babonakale emgceke ngenxa yokuthi bangabotshwa kodwa kathesi balakho ukukhululeka noma nje besazi ukuthi ekhaya eZimbabwe kakuvunyelwe.
Ele Botswana ngokunanza amalungelo alaba abathandana ngobulili lilandela ukunyathela elathathwa ngamazwe abalisa elangola kanye lele Seychelles. Ele South Africa kade lananza amalungelo abantu kukanti ele Zimbabwe alifuni kuzwa phezu kodaba kwalolu kulandela ukuthi owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe abathuke sithi bayedlulela izinja kanye lengulube. Ngingumathini Ngwenya oyindaba ze Studio 7 ngiseHebron kwele Botswana.